lokho kuyisimanga Nkomo, ngoba njengohulumende olokhona uthi angaba lendlela yokudinga imali yama-green bomber ukuthi ayenzele elizweni kungelampi. Ilizwe alilampi, alilani ukuthi ama-green bomber kona i-training abazayenza umsebenzi bani abazawenza bona wona umsebenzi ungekho ukuthi batrainele ukuthi benzeni kumbe ufunani kumbe selungiselela ama-elections ngoba kasela bantu njengohulumende wezanu ukuthi kasela bantu. Nasikugangela ukuthi ngoba sezathi amapholisa asoze awasebenzise namasosha sebona ukuthi avuselele izanu ama-green bombers. Usakhumbula kubo-2000 sasikubona abantu betshaywa ngama-green bombers. Nakithi ngumbangazo nje kuba i-chief politics abayenzayo.
Kodwa ibandla lezanu PF Mkombwe lithi uhlelo lolu lujonge ukufundisa abasakhulayo imisebenzi yezandla elo kubafundisa nje ukuthi kumele bathande ilizwe labo njalo babe yazimbali yelizwe.
Ya lokho ikukhuluma njenge political party zanu PF ngoba izanu yona vele asontentsha ngoba ama-green bombers sonke siyawazi. Njengabantwana beZimbabwe imisebenzi yabo siyayazi ngoba kabafundisa umsebenzi wezandla, bafundisa umsebenzi wokutshaya onina labo isho labo baba babo nabazali babo nama-political parties ayehlukana umbono lezanu PF ngoba sakubona mina nginje I'm a victim of ama-national service ngo-2003 ukuthi ngoba siyakwazi ukuthi bona bafuna ukubasebenzisa nge-election ebuyayo ukuthi babasebenzise ukukhankasela bona ukwenza udlakela ebantwini ngoba izalo sikangela indlela abalwa ngayo phakathi kwezanu ngoba sakwazi ukuthi abangabasebenzisa kubani amapholisa bangawasebenzisa yini kumbe basebenzisa ubani ikubona sebephendula kuba kuma-green bomber abantu abangenamsebenzi abalambeleyo abazawabhembisa imbanje babanandisa utshwala ngaphandle kwakho lokhu benza udlame phakathi kwabantu.